dzimwe nhau ndiri muWashington DC ndoti musara zvakanaka
sokuizika tisenda ku VOA Ndebele.
Onamgela ku studio 7 walesithathu mhla ka 29 kuLwesi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
umumo omubi kufabalele kuphalanga izinkomo kuyachuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudingahamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10.
Ziyaphela izifuyo elufane ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo.
Kulo mkhankaso ophakeleyo owokuthi idorobho lihlanze abantu bafundise futhi ukuthi bangalahlizi kule kungene leyi khansile yenza esihanyelwa ngobaba meya uDavid Carter ibona namakhanselashi basebenza nzima.
Izakhamizi zakwaBulawayo siqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulomsakazo. Ziyaphela izifuyo elubhane esabelene semathebelele North ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJocholo, umnumzana Thembelani Moyo.
Umumo omubi kufamalele kuphalanga izinkomo kuyachuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudingahamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10. Sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo, hayi akumawu
izulu alini yini khonapho.
Okwakathesi kukhwamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisola wona amanzi okunatha lokuthenzeka ukuphanda imithombo emfuleni lapha kuChangani lapha, hayi kubi kakhulu.
Singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani?
Zifa kakhulu akulalanga lamahara lapha imalanga wonke lapha sokuvuka kuphela inyama sokugcwela inyama lapha obhubha lapha inyuka akusela nto enhle kakhulu vele lapha ukuthi nxa kungadonsa kunje izivaya ziyavalwa.
Kunzima pholi zakwenzani moya?
Okuzwisa ubuhlungu isimo okuyikho khona lapha inyamazana empisi okuthi nga akula nyamazana zendlela ezinkomo ade sizabe sizihambiswe emangweni lapho zingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe zokuhlume khona kakhulu ukudla okunjengezihlahla. Manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha vela kulayo indlela lapho esingalondekeza khona izifuyo zethu.
Abantu manje benzani njengoba kungela manzi? Lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngapi?
Okwenzakalayo lapha thina sithuzane nomfula uChangane. UChangane lo ulamanzi eduzane ungagebha ufake idramu inkomo zenelisa ukuthi uzikhelelele ubaze imikoro zinathe khonapho. Yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo sokusechiswa amalanga ngoba yabusesaba ukuthi uyazinathisa daily lakho imango uyazichaya.
Ekudleni-ke abantu bami njani?
Kubi duzi ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhaketi. Ibhaketi liyenza $10 iyatholakala impuphu ama-10 kgs. I-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sithenga ngabo $7. So kumele ukuthi abantu kudonswa nzima sibili kakhulu akusamanga kuhle lapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala elubhane esabelweni semathebelele North, sixoxelaye eseGwarayi. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya David Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake sizwe uAmbrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo ukuthi idorobho lihlanzwe, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuloke kungene leyi council yentsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona namakhansel akhe basebenza nzima. Kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba siyananzela ukathi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo layakhuphi izisebenzi zabo kuthele besithanyela bekuthi zithiwa namakhampani abo. Sibona ngathi izini ngakhaya la ma-departments analakahulumende emapholiseni, emashotheni, kwani kwafanele kubomhlahlandlela wona nto edizi ama-parasetas e-railways ngathi ngabonge bazesebenza. So khona kwana siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina kukhanya ngathi kuhlanyelwa ingqondo leyaye ukuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo, sinanzela idolobho siligcine lihlanzekile bese futhi sikwenza ukuthi omunye lomunye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idolobho lizabangqondo leya manje abantu bedinga ukufundiswa kodwa solingai imfundiso enkulu eyenzakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo, sifundisa sisebenza. So kuluhlelo oluhle okufanele nezakhamizi esizijayela ihlombe ngakho.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela enzikini yedolobho kulabantu abathenga bedingisa impahla etshiyeneyo, kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye, abantu labo njengezakhamizi esikhulumelaneyo ukuthi leyani indawo okhale ilungise njengoba usitho bayathenga bethengisa. Abantu abanabaningi sebebungukugcwala nje idolobho lonke akusahambeki kuhle. Njalo okunye sinazo kungabanye abantuela ababuya bezothengisa abasuka eHarare abaye basuka ngade siwa outside kuritin le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe, but futhi babuye belale khonapho into ekhathazayo futhi nale bona kuyabisela iprogram yem balala bane ezitaradini and lingalandela kona ama-toilets bafawula ama-sentar lane. So ilihlupho olukhona ukuthi kungalosihlupho lolwala bona abantu ababuya bethona belale esitaradini banabethe ngendlela ebenza ngayo idolobho lizabangcono. So-ke sibona ungathi i-counseling then le ilo mnandi omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 imali babone ukuthi baphathwa njani, kube le ndlela yokuthi ngxaye badinge samuye basuswe bengazi basuswe bese ukuthi labani abalala egarajeni laba buya bedlela phandle kwezi indawo ezothengisa belala khona baya la bakhitshe ngoba balobuthabo obuphakemeyo. Njalo into ehluphayo ifaye siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona bana bangcesa idolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona. Thina njengabezakamza kobola isesosala sikhupha imali futhi ukuqilini idoti leyana ngezindlela kudle esikhwameni sethu izakhamizi bona abadlilabadlilalutho esikhwameni. So kokwana kuyahlupha ukuthi abantu abanabakhutshe bavumele nabethengisa abathengisa okusemthethweni babhadale kukhansi ngokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali phakathi ekhansilini kwenzela ukuthi imali iqhubeke iphiphile isobulawayo.
Ye, nxa sikhangela futhi njalo abantu bonke jikelele koBulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisa idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenza kathi sokuthi kuyaklinwa imfundiso kodwa engxane sokuphathele ukuthi i-council iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo ngiyakwazi abantwana babane balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bakabake imithova ngababona abathengisayo babizwe batrainwe bafundise ukuqatha kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo kuzenza ukuthi nxa betyela ama-members abantu bazisingane kodwa nxa betyela umuntu we-council babone ngani umuntu we-council usemsebenzini. So kuyindlela yokuthi batyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleke ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile. Njalo kulo hlelo lwezi bayi-council kathini sokuthi abantu abathanyelayo ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayijakhamizi khonabona kuyanceda abantu babone ukuthi sebeziklinyela indawo yabo bafunde ukukhuzana. So-ke sihanto enkulu iyimfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenzela ukuthi kungalahlizile igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenza kathesi yayi basebenza nzima nxa sikhangela umomkhadi otshisa kangako okhipha umkhovu etsheni. Abaningi bahlushwa indawo zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kuloku nzima abantu bayathangelanga. Imizamo ekhona ikhona but yayeneli ukuthi abantu abasebenza bathola indawo zothengisela ezivalekileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadibe ukuthi abantu bathwele nzima njalo futhi kumacathelana labazomthetho namapholisa akasamasipala ekutheni bathengisele endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe zenelezo abalaleyo kathi abasebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa ngabangathole impahla bengabhadalisi ama-fine. Kumbe obunye ubugwelegwele nje bukhona, abanye bayadiziswa uthabisa idola ngelanga. Nazothola ukuthi umuntu sebhadala imali eningi kakhulu inyanga siyaphela malanga ngokhipha ukhipha dollars sesibale $30. Ukanti-ke i-license itholi ukuthi ingxenye yi-5 or $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sibonisane ukuthi kwene singakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani yizinye izinto ezingani ziyahlupha kakhulu ekuthengiseni. Nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender based violence kulokuhlukuluzwa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana phasula izinqe abanye bekomenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho futhi eqhuquzela ukuthi abahlonitshwe uma abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso nalowo khona laphambilini.
Okunye-ke babandiweni
ya khuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamanisipala nxa kulezinto ezingahambi kuhle ngoba njengoba ngitshile ukuthi ziningi inkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye iy'nkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho ukwenzela ukuthi singanyathelani inyawo ngoba eqinisweni nasezisanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela ngesikhathi se-COVID laphana abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubo Ntemba nakwezinye indawo okungala abantu khona and kathesi kwama-business hubs abantu abatshona besiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo kungayehlisa izinga lokunyathelana lezinga lokula loba ngendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omansipala nxa isakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha kangakhohlwa ukuthi kumele atshiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops but ngabacabangeli abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khona ngale ndaweni ezintsha ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo kuzona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Imizamo ekhona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification ukuthi bengakhangeli phela ukuvuke siyahlala ematamatisini but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zimnikeze imali kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajayele ukungathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele bhokisi elilodwa akatshengisa ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all ukuthi bathi diversify ama-sources of income zabo bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi sibafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking loss nxa kodwa amatamatisi laphana inxa engasathengwanga ayabola siwalahla what value can you add ematamatisana ukuze kubele kurejiswe esithi post-stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besekwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtizi emakethi laphana esabona khona izigidi zezigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu besitshelwa zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize sisebenzela ngama-partners anjengabo Dan Church Aid ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla lezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo City Council ezingahingahla zikahulumente ezincedana lazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakhulisa nje nama-bhizinisi zabo nalaba akade selahlekile lokuthi kuyini abangakwenza ukuze bareduce amathuba okuthi ingozi ezinjengama-accidents nalawa imililo angenzeki singathi disaster risk reduction. Lokuthi njalo abanye kade behlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling, sibizile ama-partners ethu njengabo contact ukuthi abancenzeke abakhansele abatshele ukuthi noyithemba likhona even sokuthenga walahleka impahla. Lokunye futhi besikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo, sithi insurance, le insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid, ebamba i-funeral cover, ebamba i-hospital cashback plan, ebamba i-fire policy nxa ulahlekelwe zimpahla, ebamba le personal accident nxa usuthewa ingozi. Besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselele ukuthi bengayijoyina leyo insurance. Ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle khonapha koBulawayo lakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
Studio 7, njani balandeli abasebenzi? Hayi, lami ngike ngikhulume bakithi, hawu bathi nakho-ke sokusobala nangu ujaji kathesi sesehluleka ukukhuluma into eyiyo. Useseyadinga emasayidini ngaliqinisa ukuthi kumele enze njani. Akajaji into ayibonayo ukuthi vele uchabanga lo kasonobhala westrip. Abakhuluma into eliqiniso, kuyekele ukweleka kuphanjaniswa abantu ukuthi abayavotela abantu abavotelwa kudala. Kanti lizwe lakisela banjani futhi namakhodi lawo vele lawo kanje vele ngawezanga. Ujaji kodwa kumele angawayenze nje. Ujaji icala lijajwa khona lapho same time uma kukhulunywa kuphikiswana amaloya bekhuluma umbono. So lakuba kubona nje ukuthi into esegcekeni ukuthi lo uchabanga lo wesetshenziswa izandla. Kanti singoba kade zitshenziswa izandla sokunzima phela ukuthi bakuphawule ngoba sokube hlula ukuthi kube into esegcekeni ukuthi unguye sibe unobhala we-TPC. Hhayi, ake zame ukusihlonipha manje. Hawu, ake zame ukusihlonipha. Kuyayinsuku lo phugeni secatshile kasezwakala ukukhuluma eceleni sokuthusha omunye lo layo umanayo namhlanje layo. Kodwa kuthiwa yiye abantu kumbe babesesikolo bona beqala leni. Yena unganani? Nxa semdala udluluku kangako wayo lokhu esayenza into ezingelangqondo. Kusukela nge-23 years yakhe liyasitshela yona lokhu esihlupheka la namhlanje lokhu esihluphekiswa yiyo. Wena babona ngathiwa ukuvota lokhu into yokudlala yini okuphonga ukuthiwa abantu bazosukuma bayevota aye ukuthi bazonqoba abantu bazozibisela izikhundla zonke abazikhiphayo. Bevele bekwenzelani kulonke kokuqala? Hayi bo, nxa besidla imali ezanu ngabayidle ngezindlela, hayi ngokuhlukumeza thina sikhathele ngento zokumbulu. Umbulu phela babasenzela bona lo. Abantu abadala bangaka bafuna ukuthi basibahloniphe kodwa bona beyi babangahloniphekile. Hawu.
Amavuko lonke kustudio 7 kukanjani bakwethu? Ya, hayi, indaba le ekamdala lo ongumalume or ngumfana engachabanga lo odlala amaxube ngabantu, hayi, yona vele ayizwakali ukuthi ngiyawuluphi uhlobo. Kambe shuwa yena ungumuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo. Jikijiki sengathi hayi, wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwindawo ngokwakusiphi isigaba. Usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampeni ngapha kwaBulawayo. Kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le? Into enjani kahle kahle? Ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo, uthatha kahle ikhanda. Hayi madoda, kunzima ngala madobhe kaloku bachaba kulo. Ya, lapha wadelela lo muntu, wadelela hayi kancane, usho ukuthi wayeyisa, uyise kakhulu lo muntu. Kanje ngizibuza ukuthi nani lina bantu bandlalela liphikisayo lithi ngama-TPC. Kungani umuntu lingamazi, waye lingambambisi, lingambophisi ngoba limazi phela. Lenkosi yenu yena lo president wenu lo Chamisa waye athule yena angakhulumi nangakho lokhu. Ukubonisa ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthule kakhulu. Into enjani? Yazi izimanga izinto zakuleli lizwe kusibona sezinyanyisa kakhulu empeleni madoda.
Salibonani basakazi be-Studio 7 elibingelela labalaleli. Hayi babagawule, ungakhulumi ngendaba kaMasayi ngoba kathe singakubuza ukuthi uMasayi uyakhela emzini onjani, kawazi lutho ngento zemavuko. Ungwezani uPF wena? Mina lami nginje ngiku-TPC angazi lutho ngemizi yabantu be-TPC eminingi kakhulu. Wena unje ufakaza into zecholotho lakho futhi nothi ezemizi yonke, komunye umuzi echolotho khonapho uyabe ungakwazi. So ungazofakaza into zemavuko ukuthi wena uMasayi ubenga dumanga utsho ngani ngoba wena vele emavuka wazi muntu. uyabona noma wezana uPF emavuka wazimo laba bezana uPF echolotho bazadzelo Jonathan Moyo abanye ababazi abezana uPF so ungafakazi into zemavuka uyabona yikubona namapolisa nanamhlanje njoba bethupu sibahamba bathu gade emoteni kaScott uScott kabakazi bembuzela uthi abazake bembuphi kodwa kwafu umuntu ngoba into leyi lezana uPF phakathi okulesandla sezana uvele umthetho kawuphakani lokazi wore wathunjwa ngoncwadi wathunjwa yiCIO elathunywe umnangako yikubona lanamhlanje ipolisa lingakaze limbuze nalwana muntu ukuthi zabona betriple sibe kufaka kuTwitter lanamhla kuthule kuthe zwi nxa ufuna ukubona inxa sithi thina lapho ulesandla sezana umthetho kawuphakani nangu ukuchabanga uchabanga wathi recall ama MPs ethu lali sithi triple siyayila constitution itriple siyaveza iconstitution yayo ecourt nama-structures ayo ecourt umajors uthi nxa ithi uyakhangela wabona vele uchabanga nga-exist so kunzima ukuthi athona isicala ngoba uchabanga ngakho vele uchabanga ule constitution ye-MDC bese gwerumbe kwakungu-2014 ngenxa kulesandla sezana umajors uthi uyesaba la ukuvuke ngekho uyesaba ukuphelelwa ngumsebenzi so kumele ukuthi icala lihlaleli kupending angasinikisa inqumo yabona lalaba bebesupport uchabanga ngoba sitsheleke ukuthi kathe suchiru dingane e-Country Park besichazele ukuthi uzalwa nguphi umzilikazi
siyabingelela siyabonga umbuzo wami namhla usekutheni uJoseph Chuma wena abakhulumela izana wonke uBelief Gawule bonke nje abantu bezana abakhulumela izana since 1980 babe kuphi njengoba ngicabanga ukuthi uJoseph Chuma evele ngezana leso sikhathi izana yaqala ukubulala abantu iqala umbuso ngo-1980 ibulala abalandeli bakaJoshua Mgomo yababulala yaze bafakela ibrigade u-55 brigade babaqeda tu amaNdebele namanje mancane nje ngoba babulala izana nale ibusa ithethe umbuso kuWayne Smith bahamba abantu uThonki Rai bafakula yibo bona bizana bakwazi uJoseph Chuma kuze ngokula omo blessing abafazi ubulala uzobulala nomfazi njengamanje upastor lo abamshaye ngocelemba manje izolo lapha eHarare sebe kuphika bakuphika kubani bacwane bezubani isilini izano ngegazi bayivula ngecult yegazi bakwazi basebenzela igazi futhi ebusuku nje bancela lona beye bese zizilimi elong izana uPF ngakhona embusweni sizilabantu abayisupportayo njengabonabo okhaliphani ipugeni labo sengeza uchabanga bethi ayibuyizobusa futhi emathebele babebusa ngenkani abantu besindebeleni babantu bakithi izimbabwe abasayifuni izana sebayibona ukuthi incela igazi elingasekho amazimbabwe alithatha ngegazi loncelwa izana for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izana sidake bubili amahlongelila ngoba uNkulunkulu ubabhekile nto usazokhuluma phezu kwabo ngelinye ilanga siyabona
laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 Gundaba zakwele Melika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe ukhangelele ukuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe achiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel ithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakele-Israel ngomfumfu lonyaka ababona ngokwenzakalayo bathi elemelikho kwamanje libhekane lempi esabekayo ephakathi kwele-Israel le-Hamas
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
sike sizwe ezomculo
Salbona nbalaleli igama nguPrecious Diana ngibuya enkayi eGampinya ngicula igospel ngingene kulendima yomculo ngo2012 nama album awu 3 album yokuqala yaba ngo 2012 isikhathi sesondele kwabuya esibili ngo 2015 ukuphelile kwabuya esithathu ngo 2018 uArise and Shine kwabuya isingle track last year 2022 kweswele inhlakanipho njalo ngoSeptember ngithole indondo ezweni lase South Africa eDurban the best gospel artist okwamanje nginominatiwe kuma awards awe Neighbor magazine abafuna umculo wami bangawuthola kuma online stores njengaku YouTube naku Spotify yabonga balaleli
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo eLupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakwaBulawayo siqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lisane.